Zikhona izizalwane zeZimbabwe ezicabanga ukuthi umhlangano lo uza kwenza ukuthi inkokheli yeSADC iqhube ngamandla uhlelo lokwabela uZulu umnotho ngendlela okwenziwa ngayo kweZimbabwe. Zithi kuyenzakala ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzazama ngamandla ukuthi enye inkokheli yeSADC isebenzise uhlelo lweZimbabwe lokwabela abansundu amashares amakampani emazweni. Ngaphansi kohlelo lolu, amakampani emazweni kumele athengisele abantu makhaza amashezi edlula okuyisilinganiso sokungamajumi amahlanu lanye ekhulwini, 51%. Unkosikazi Shelly Kapuyanyi Kamatundu okunhlanganiso weChristian Legal Society uthi ubona angani uMongameli Mugabe uzasebenzisa amandla akhe njengomgcini sihlalo weSADC ukuthi abanye bakhe badonse laye kuhlelo lokwabela uZulu okutholakala kwezemvelo.
Yinto abayilwelayo vele ukuthonana abantu abamnyama kumele bathole uzibuse kwizinto zemkhonomi. So ngibone ngani le yisikhathi sokuthi thina lathi siqhube umsebenzi weblack empowerment.
Uthi inkokhelile kayisoze yephule inhliziyo kaMongameli Mugabe ngokwala ukuthi yenze inhlelo zokuthuthukisa inotho kaZulu kulandelwa okwenziwa kweZimbabwe. Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions kavumelani laye.
Akusoze nje kube yi-strolling kumbe singathi nje uba wonke bese sithi ama-programs eZimbabwe ye angaba khona esigabeni, hayi angikuboni lokhu kusenzakala. Sibone kusenzakala isikhathi esiningi esedlulileyo ukuthi hayi kuya ngokuvumelana. So angiboni kumbe ngaba iBotswana ikuthenga lokho. Ngoba iNamibia ikuthenga lokho, hayi akusoze kube njalo.
Uthi inkokheli le ibizixoxela nje kungela ludo oluzaphuma emhlanganweni lo.
Amanzi nje angatsho lutho, angakhulunywa kakuhle nxa likunanzelela liyakwazi ukuthi bebuthana nje iminyaka yonke leyi bakhuluma ngabe i-Afrika inenzuzo engakanani. Kodwa nje uZulu wangkhona nje uphakathi kobunzima.
Umnumzana Godwin Phiri okunhlanganiso yabasakhulayo ebizwa ukuthi yi-Intsha uvumelana laye.
Ngabe kuyikuqisa isikhathi ngoba ukuxoxa kungela kuzinikela ukulandeleni lokho okuxoxileyo, ngabe kuyikudla isikhathi nje. Kodwa sinethemba ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaba lokunanzelela ukuthi kumele lezi zinto zi-implement ukwenzela ukuthi iy'ndingo ezithize ezilingi ezihlangana nazo lapha emazweni ethu zilungiseke.
Uphiri uthi kudingakala imali eningi yokuqhuba inhlelo ezifunwa nguZulu emazweni la. Kodwa-ke unkosikazi Matundu uthi ulethemba lokuthi inkokheli yeSADC izasebenza ngamandla ukuthuthukisa umnotho kaZulu.
Khathesi sesikhayelela ukuthi uZulu abenefithe kakhulu. Ngoba ngibona engani abakhokheli bethu khathesi sebebona ukuthi hayi isikhathi esasisilwela lokhu zena imvukela laphana sasilwela ukuthi abantu bathole something from umhlabathi. Lapho siyakhangela ukuthi ayisiwo ma-diamonds kuphela, kulezihlahla kule lokhu zena ama igolide yona lelo. So sikhangelela ukuthi abantu aba-ordinary angithi ba-benefita from ama-revenues ona lapho.
Amazwe eSADC adinga imali engaba ngamabhiliyoni angamakhulu amahlanu amadola, $500 billion, yokusungula uhlelo lwayo lwe-Infrastructure Development Master Plan. Akwaziwa ukuthi imali le izavelaphi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKip Stube.